So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kwandaba olamukelayo emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhla ziku-26 Ntulikazi 2022 ngo-Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ukungaphenduli udaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wadlewula untombazana omncane kudala imibuzo eminingi.
Itiming yangkhona itshengisa sobala ukuthi ludaba oluqokethe ezombusazwe.
Kambe ukutshengisela ukuthiwa kuzenziwa izisebenzi zikahulumende kusasa nangolwesithathu kuzasekelwa na.
Impilo isenzima kulezisebenzi and abantu okubahluphaka kulezi ukuthi bayahola imali. Imali leyo encane kangaka nxa sesikhayele ukuthiwa yi-poverty data line, imali okufanele ihole ngumuntu othiphekileyo kakhulu.
Izikolo eziningi zemangweni welubhane esabelweni semathiphelelweni noda zikhala ngokuthi zithwele nzima ngokuswelakala kwababalisi, indawo zokufundela nenye indingeko.
In terms of our results, our last year, isikolo sami siyakhokhela sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa wadlewula untombazana omncane sokudale imibuzo eminingi. Unkosazana Susan Mutami wamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emapholiseni akwele Australia izolo esithi wamdlwengula kaningi nengi. Engakamangaleli umongameli Mnangagwa lolu daba, uMtami ngomgqibelo wethule inkulumo edlula amahola amabili enkundleni yokuxhumana eTwitter elonda ngodaba lwakhe athi lwaqala ngomnyaka ka-2003 eleminyaka elichumelanhlanu 15 esikolo seKwekwe. Umnangagwa elokhu engakakhulumi ngalolu daba kuthi isikhulumeli sakhe umnumzana George Jaramba uke watshela intatheli zindaba ukuthi kasoze akhulume ngoba uyabe esipha isisindo udaba athi alusiloqiniso. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu zithi amacala ayetheswa umnangagwa aqatha kakhulu okokuthi kumele ethule umbiko olandula kumbe ukuchasisa ngokwenzakalayo njengomkhokheli wesizwe. Kodwa bakhona abathi lanxa lokho kuliqiniso isikhathi sokwethulwa kwakho phambilini komhlangano omkhulu webandla lezanu PF okukhetha inkokheli kwenza kube khona ukuchaya amanzi. Sixoxe locubungula izombusazwe umfundisi Angliston Sibanda, sambuza ukuthi yena ulubona njani lolu daba.
Ukudlwengulwa kwabantu besifazana ikakhulu abantwana into embi kakhulu engamelanga yamukeleke kusociety esiphila kiyo. Kuyibunyamazana kutshengisela engathi kuthiwa yi-act of barbarism, kulo kutshengisela ulunya lo moyo mubi ukuthi umuntu uyabe ehle yaqede impilo yomuntu umuntu esasemncane. Kuyinto eyangisayo kakhulu okungamelanga yamukeleke kusociety esiphila kiyo. Kodwa usuphu uhlupho ngendaba le eka Susan, nxa iliqiniso siyamzwela njalo sifisa ukuthi kuba ijustice iyenzakala. Kodwa uhlupho lwakhona ngolokuthi i-statement zika Susan ziyakhuthana lento eziningi esingana zihlangani kahle i-story sakhe. Okwesibili, indaba ka Susan ile ndaba yokuthi yena la umntwana lo ukhanya ube bathanda, nxa kuliqiniso ube bathanda laba badala thanda azali lo Themba Mliswa uthena wayethandana lo general SB Moyo, ilist yonke abadala la engumntwana ongaka kutshengisela ubuya laye futhi ilevel yokungaziphathi. Ngiyakwazi ukuthi abanye abalaleli bazathi yena ube yivictim, kodwa abaningi abantwana futhi abanjengosuzeni abathanda izinto. Nxa sikhuza abantwana ukuthi umuntu abozipatha angathandi izinto kuyathiwa sibabi, kodwa abantwana lo ube ngumntwana othanda izinto ongalambeko ongaziphathanga ngaphandle kwalokhu nje ukuthi angakukhulumayo ukuthi kwadlwengulwa ngosengumongameli welizwe. Laye eqeda lapho walandelelana labadala laba izikhulu lezi ezanupf zonke wababhoda wabaqeda. So laye kumenza udaba indaba yakhe ingasalaleleki, ngoba laye uvela ukukhanya ubengaziphathanga, azale lomliswa, azale lobani, alale lobani, azale lomoyo. Into stories zakhe nje zicuna zingasalaleleki. Mina ngicuna sengivala indlebe ngithi hayi, as much as sizwela sisilwa lobudlwangudlwangu lokudlukuhlukuluzwa kwabantu besifazane, istori salomntwana sicuna sesilomsindo omningi asisalandeleki.
Ngokubona kwakho kungenzakala yini ukuthi kube lezo mbusazwe phakathi lapha?
Mina ngilesiqiniseko sibile sokuthi uSuzeni Mtami lo udaba aluphushayo ngoludaba lwezombusazwe, ludaba lwepolitiki, sikhangela ikakhulu i-timing yakhona. Umntwana lo wahlala le ukhuluma ngezigigaba ezenzakala ngabo 2004 khona ezikhuluma namhlanje, and ezikhuluma njalo indaba yakhe uyikhuluma one akakho ku jurisdiction use Australia, okwenza kube nzima vele ukuthi amaphoasa ahambise emthethwandaba indaba yakhe. Laye uyikhuluma uhambise emthethwandaba ngemva kokuba abantu sithina sesikomentile ku social media ukuthi kathi indaba engazange wa reporter. Ngikhona siya reporter namhlanje, a reporter e Australia outside the jurisdiction okwenzakala khona icala lelo nxa ukuthi lenzakala. Okwesibili, i-timing yangkhona kuyiwa ku-Congress yezanu PF, siyakwazi ukuthi badonselana nzima kunzima ngale oxambadle phana phakathi kukamnangagwa lo Chiwenga. I-timing yakhona ungazani ijonge ukuthi nxa kuyiwa ku-Congress lo umnangagwa avele adliwe kumba abantu bamvukele. I-timing yangkhona itshengisa sobala ukuthi ludaba oluqukethe ezombusazwe, kanti njalo futhi ikhesi yakhona angaze ayivule. Amapolisi e-Australia awalanto angayenza ngoba awala angeke afike lapho. Bese kufika okwesitha okunye futhi indaba enxaso yomthethweni, indaba yabafakazi le evidence. Uyazi umuntu osukuma athi yena ngirechiwe ayireporta kusasa, udokotela bakwazi ukuthi bahlole babone baconfirm ukuthi ngempela lo muntu urechiwe. Manje lo othe rechiwe aqeda lapho athi yena la warechwa futhi langomuda wangareporti, warechwa futhi langolwana, walala lomliswa, walala lomoyo. Into yangkhona ayicace kahle, iklikliye nje ukuthi into elokwenza lezombusazwe. Bakhona abangabe bemthengile lunkwazana ukuthi akhulume alethe udaba olunje ukuze udilizwe umongameli. Bese kuphinda futhi kube lenye engle kulabanye abathi yena hayi, lo ntombazana uyisigangi khona ngale Australia, use utshontshela abantu izimali, usezama ukudinga into ezamenza abe eze scapegoat. Kasikwazi ukuliqiniso, kodwa mina ngiqinisekile ukuthi into leyi is politically inspired and politically driven.
Lona lolu ulubona kuludaba olungabangela ukuthi kube lomthelela kukhetho oluzayo?
Ludaba olujonge ukudiliza umnumzana Emerson Mnangagwa, ulimkhiphe isithunzi sakhe. Ludaba olujonge ukudala nje ingxabangxoza phakathi kweleadership uyiwa kukhetho. So bese kusiba ludaba futhi olujonge ukwenzela ukuthi amazwe amanye ngaphandle amanye amazwe abe lokusikhangelela phansi, abe lokuqhubeka njalo engezelela izijeziso zomnotho ngenxa yama human rights abuses ethu. Ngoba kuyabe sokuthiwa iZimbabwe ibuswa ngumongameli ongumdlwenguli oyirapist.
Umfundisi Angliston Sibanda ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Gambe ukutshengisela ukuthiwa kuzenziwa izisebenzi zikahulumende kusasa langolwesithathu kuzasekelwa izisebenzi loZulu mathupha na?
inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi zikahulumende zimanyene zathi izisebenzi zingayi emsebenzini kusasa langolwesithathu ukuze uhulumende abuyisele isilinganiso seholo sibe njengasasikhona phambilini ngomnyaka ka-2018. Inhlanganiso lezi eziphansi kumanyano weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions zilobele umphathintambo wezisebenzi umnumzana Paul Mavima incwadi zimazisa ukuthi zizakhalala umsebenzi okwamalanga amabili njengoba sokwedlula amaviki amabili zafaka isaziso lesi njengalokhu okusemthethweni. Izisebenzi lezi zithi ukutshengisela lokhu kuyabe kuyikusungula uhlelo olubanzi olungathatha isikhathi eside nxa uhulumende engafezanga izikhalazo zazo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, siyezwa lapho ukuthi kulamahemuhemu awukuthi abantu izisebenzi zeZimbabwe sezifike esibangeni sokuthi sezifuna ukuthi zikhalale umsebenzi kumbe zitshengisele ngendlela ezijiyeneyo. Isizathu kuyukuthi izisebenzi ziyananzela ukuthi impilo yesisebenzi lemuli zabo isesimeni esibi. Izisebenzi sezihamba emsebenzini ngenyawo zitshone zingadlanga, ziyabantwa babo batshone bengadlanga, abalenhlanhla kancane bagcine besidla kanye ntambama. Impilo isenzi makhulu ezisebenzini and abantu okubahlupha kakhulu ukuthi bayahola imali, imali leyo encane kangaka nxa sisikhayele ukuthiwa yi-poverty datum line, imali okufanele iholwe ngumuntu odibekileyo kakhulu. Kuzanazela ukuthi abantu abaningi bazihola kona bama-30,000-40,000 pond ngenyanga, kukanti i-poverty datum line isikuma-200. Beqeda lapho futhi imali le ayisebenziseki balo mlando ukuthi nxa sebebhadala ama-rent abantu bezindlu abafuni ukuthi kubhadale ngemali yemzini idola lemelika, abantu bayacharja $40 nge-per room. So isisebenzi sesisebunzimene ukuthi imali abayihola bavele yise abancedisi abasakwazi babambenga. Yikho izisebenzi sesithe hhayi uhulumende nxa engabancedisi ngokuthi avumele ukuthi leli lizwe kusebenze imali yemzini i-US dollar ukuthi la bahole yona kwenzela libenelisayo ukuthi baziphilisele izimuli zabo. Abantu bathi bona ngangcono phose ukusebenza kuhle kume ngoba bathi bona abakusebenzelayo abasaboni basebenzelani. So ke kungenxa yohlupho olukhona uhlangana lezisebenzi, yikho abantu sefike kulesi sibanga esokuthi pho sifelani vele njengoba sibeya kangaka. Yikho okuba ngalolu hlupho lokuthi abantu bezibethi hayi kungangcono khathesi kesekele ukusebenza ngoba ukusebenza kungasinceda.
Manje ngokubona kwenu kuzaphumelela yini ukutshengisela lokhu?
Well, ukutshengisela kungaphumelela ngoba nxa umuntu evele esefike esibangeni sokuthi ubone ngathi akusaphileki azitshele futhi ukuthi ngingaze ngiqhubekise emsebenzini ngihole le imali engihola ayincedi ngalutho. Umuntu onjalo ufike esibangeni sokuthi kasakwazi abahambe ngabeso ndaye kungangcono sitshengisele sibile ngxenye ukutshengisela kwethu. Bakhona abantu abangalalela bezwe ngoba ukutshengisela lokhu akudi abadinga ukuthi balwe lo muntu. Kuyindlela yokuthi baqhube umbiko othile kuziphatha amandla zelizwe ukuthi imali le esilisipha yona i-RTGS ayisathenga, ayisasebenza, ayisela amandla ngoba iphela amandla soko zonke. Nxa sokuphumelela ukuthi kambe kungancedisa yini? Nxa silo hulumende ovuma ukuthi nguhulumende wabantu, nxa enguhulumende wabantu sikhali lalalela abantu abazwisisa, abazwele futhi abantu ukuthi abone ukuthi impilo ayisaphileki ngokunjalo yenza isifiso zabantu ngoba uhulumende wabantu ngihulumende wenza isifiso zabantu. Nxa izisebenzi ngaphuma zitshengisele kuyabe sokusegcekeni ukuthi zikhuluma lohulumende ukuthi imali le ayisasebenzi, sincedise ngale imali okwayikwenzakala ngemva siyezwa uhulumende lezi zathezinye zoti kodwa ikhathi esesifika esimeni sokuthi i-economy sizidolarize yonke umuntu usefuna imali yemzini angazathi uyathatha i-RTGS bakhuluma imali ezesabekayo ogcina kubona kungcono ukuthi ungangcono uthathe leyo mali uyeyitshintsha ubusuthenga ngale emelika kuba nganena. So ke siyakukhola ukuthi uhulumende nxa uhulumende wabantu uzalalela yonke le imizamo yokuzama ukutshengisa uhulumende yokutshengisa abantu boke beZimbabwe ukuthi bantu bakithi la maqhathi bethu ukuthi asingeneni kulindaba e-US dollar kese sime ngale mali yethu isalungiswa ngoba kathesi hayi iphela amandla sokuzonga zonke ayisancedisi. So ke ngiyakukhola ukuthi lokhu kungasebenza ngoba uhulumende nxa engumuntu engukhulumende wabantu uzakulalela njalo phela empilweni akufayelanga ngoqoqa izandla into zisonakala. Izisebenzi yafika esibayeni sokuthi hayi ugoqa izandla kusincedisi. Yikho lokho sebetshengisela. AmaNdebele bathi bona umntwana ongakhali ufele embelekweni. So ke izisebenzi asezima ufele embelekweni kuyikho sezifuma phandle zixabalale zikhale zibone ukuthi zilohlupho. Ngaleyo ndlela yophela indlela engabancedisa ukuthi bazwakale ngezicelo zabo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU. ¶¶
izikolo eziningi zemangweni welupane esalbelweni semathubhelela north zikhala ngokuthi zithwele nzima ngokuswelakala kwababalisi indawo lezinye indingeko. Abazali bathi lokhu yikho okwenza ukuthi isilinganiso sabantwana abaphumelela emihlolisweni sibe phansi kakhulu kulumango. Okunenge asikuzweni kuntathele izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda obeselupane.
Zilutshwana izikolo ezababalisi abeneleyo kulesi siqindi okwenza abantwana abaningi bangatholi imfundo efaneleyo. Abazali abaningi bathi abantwana abafundi kuhle nxa kungela babalisi ezikolweni. Unkosazana Hloniphani Ncube ngomunye wabo njalo esekamizi seLupanda.
Thina ngapha esigabeni seLupanda eseandalupane silenkinga yokuthi izikolo zethu zilamaticha amalutshwana. Ezinye uyazithola zilamaticha amabili, ezinye zithole zilamaticha amathathu. Uthola ukuthi uticha i-1 ufundisa amagreda angu-4, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Kambe shuwa luba kutuwa abantu wanabapasa, kambe wangapasa kusimu esinjalo. Njalo lama classroom yetu ase file, ase diligile, ase matala.
Umpati skolo we Ilitho Primary School ukweza na S. Msengei. Ote skolo sa kezi azama upa imfundo engono na ngala so sisilela ababalisi.
It's a small school. Esla ababalisi abanga oma ama kupela. Baby, look at the 20 le ganyone ganyone, but we sami skolo so far kusho day 1. We are supposed to be 7. Upati alifi kunzima, kunzima, kuna mali, abadala bayakhala kunzima. Hayi ababuyele ekhaya, sabebe lokho singcengisa. Bayancengisa abadala kulokho kuthontisela mbija nambija. Lakhona onke ukuthi uhulumende uyancedisa kakhulu under iBIM. In terms of our results our last year, isikolo sami siyakhokhela sibili.
Ephuma kanye primary school eliphanda, labo bakhala izimathozi ngokusilela kwababalisi. Umphathi isikolo walesi sikolo umnumzana Kenkiwane ugcina la esefundisa lanxa umphathi.
Ngishotile lapha nangilababalisi, ngathi nxa ngikhangele ngilababalisi abayi-5 mina kumele ngibe le-7, kusho ngishote nge-2. Mina ngwami ngiyafundisa ngumphathi isikolo at the same time. Ngikhangele ukuthi infrastructure ngathi izakhiwo zesikolo zibe improved. Angila zakhiwo eziku-up to date. Ngacela nje ukuthi zibe khona uncedo engalizuza right in terms of infrastructure development.
Lanxa ababalisi besilela ezikolo eziningi, uhulumende ubikwa eqhathe ababalisi abathize kunyanga ezilutshwana ezisanda kudlula. Mnumzana Mbongeni Dube webandla leZANU-PF umeli welupane East ejalele ephalamende ufakaza ngokuqhatshwa kwababalisi nguhulumende wakhe.
Emalangeni adlulileyo kube nokuqhatshwa kwababalisi. Njengelupane singabanye bezindawo ezitholileyo ababalisi. Thole ababalisi abangu-80 okutsho ukuthi bafithelwa ezikolo zonke eziselupane East. Siyabonga kakhulu, kodwa ke inani leli kaleneli still ababalisi lokhu besilela esigabeni seLupane.
Uyaphambili egcizelela uDube ukuthi kungani abantwana bakulomhlulo bengenzi kuhle ezifundweni zabo, njalo uthi isiqindi sakhe sifuna uhulumende engeze inani lababalisi.
Singakhala izikolo zangkhona i-pass rate yangkhona i-low ukhozela ukuthi amatisha kawakho. Uyathola isikolo silamatisha angu-2 kumbe amatisha angu-3. So ke besicela kakhulu ukuthi phiwe abanye ababalisi inamba yamabalisi ibe khona ezikolo engxenye. Singabona abantwana bethu lathi besiba kusiba lotshintsho kudala kusesenababalisi indawo leyi yaba labantwana abaqeqeshileyo. Siyafisa ukuthi khonokhana kuphinde kube khona njalo esigabeni sonesi.
Uhulumende usanda kubika ukuthi udinga ababalisi abedlula inkulungwane ezingama-25,000. Kukhanya ingani kuzatholakala ababalisi abazinkulungwane ezinhlanu kuphela 5,000 lonyaka abayibo abathunyelwa ezikolweni esezisegabeni ezijiyeneyo zelizwe. Okwamanje uhulumende edoselana lezisebenzi zakhe ngodaba lerholo eliphansi, njalo iningi lababalisi liyathiya umsebenzi besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe lapho abaholiswa okungcono. Ngemela yeStudio 7 ngiseluphanda eLupane, igama lami nguEzra Chisasibanda.
Okwamanje besikhangela esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amasotha amabili agwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka engama-20 ngamunye phezu kwecala lokubulala umuntu ngomnyaka ka-2018. Ababili laba babikwa babevela etshwaleni baxabana lotafazi wasayidi abamtshaya kakubi waze waqaleka bamthiya eceleni komgwaqo lapho adojwa esef. sefile. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amapholisa asesebenzisa inkundla zobulembu etshengisa ukungasuthiseki ngemali abayiholayo, abathi kuzabangela ukuthi bangavoteli umongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho lomnyaka ozayo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani baka Studio 7 bakithi, siyabonga ukwazana ngezindaba ezinhle, siyathaba futhi njalo inkosi ibusise kuze zokulunge, singaphiki ngokuthi sithi sesadinwa ukuvota, sesadinwa abaziyo ngehistory kakhawundi ukuthi wahlala okunganani esenza ilizwe ukuthi ngelakhe, esenza one party state kungalaphathi evunyelwayo kodwa one day kwaba yi-one day yathatha i-patriotic front lakathe siyavusa iZambia imi kuhle bebekomen abethi hawu imali yakhona sisiyalingana le South Africa, yikho kuhle asingadelini kasihambeni yona lithuba esilinikwayo elilanga bazagwenxeka bayenze kube liqiniso. Sazi njalo abanye bathi ha besaba ukuthi bavukela umbuso bayathatha ngenkani loba bedliwa. Ngazi ngima khonapho maningi.
Salibonani basakazi be-Studio 7, linelisakaza njengoba zinjalo bafowethu, sidiphilani, niphile maliphilile bafowethu, siyabonga. Mina ngumpanda moyo Ngogama Village Ward 9 kulilima West. Lapha kukhona into mina engibona ngani lapha kunzima lapha. Lapha sekuthiwa kule role ekhala abantu isiyabe siya register ukuvota. Kuchoni kunoko noma sebevota bayasebevotela ngabe bazathwala futhi besiyavota. Ake kulungiswe lapha kathi sekwenze njani ukuthi kona kube lendawo ababuya khona behlale noma iviki or couple days abantu be register. Kusakali kahle, mina ngikuboni kahle, ake sifake namehlo lapho kwezwani, lapho kwezwani ukuthi kona kungabuya abantu laba bafana laba ezithupa bayabuya one day badlula bayedlula abanye bezwa ukuthi sebedlulile. Ake kuzwakali ukuthi lento ikhulunywa kodwa kuyalungiswa ukuvota kuyarejistwa kuyathatha izithupa. Ngiyabonga, ngabe imude kakhulu
njani ku-Studio 7. Siyajabula kakhulu ukuze ubaba uMaphosa ekhuluma ngendaba yamaChina la azuza zane kwakhini kwamadamu njalo ama-citizen akho lapho azuzane. Siyabonga kakhulu uMaphosa, yazi ukuthi indlela ocabanga ngayo kakhulu iyatshengisa ukuthi linake liyananza abantu njalo liyananza ulungelo lwabantu. Kuhle kakhulu ungasake liqhubekele kukhangela nothi lokho Mthwakazi kwe-RMP Mthwakazi le ebomba ukukhuluma ukuthi ye lapha kumele kuqanyulelwe phakathi bemele bekhatshana bengazwakali ukuthi bakhuluma ngelungelo lwabantu lobo khona bephomba ukukhuluma ukuqanulelwana phakathi. Baningi abantu beshonelweni abafayo labo ngesikhathi sekugula wondi kanti uTongo Garanti wayevele elishoni kodwa wabulawa iZANU-PF. So namhlanje abakwaTongo Garanti sokufanele sibavalelwe ngaphandle kuthengoko kwamashona bengalacala abake bekunanzelele lokho abantu babe-RMP labo emarap. Siyabonga kakhulu ngahlala ugqugquzela kakhulu kukhonokho ukuthi abantu bekwazi amalungelo abo njalo ukubancedisa ngoba bazaphomba ukududhu lwabantu bele besuke laphana bele begcine bengayakhayelwa imiziyo yathola lutho vela amaChina benefitani kunapha kuzafana lokwe-Russia konkani kokuthi icinibisana le-Ukraine because iye ivele ibambi i-Ukraine kuzafana lakhona ke ngoba kade sibazozibamba bona amaChina kwapha ngaso kufanele sibesuke tebiyela kuba wasafuni bazaqhayisa futhi kusibhomba futhi. Mina ngivumelana lawo lokho okukhulumayo so ngathi zingabe zonke inkokheli ziyananzelela hlasele leyo ndawo.
Studio 7 linjani? Livuka njani, lithona njani zihlobo ezinhle. Mina bendifuna ukuqonda lapho ukuthi kuthiwa khona elibandla eliphikisayo alilama structures. Uthini bona bezafuna ama structure abanye abantu ngoba bona benje siyabalandela zanga usavezwa ukuthiwa bafunelwa ama structure abo. Kaloku nxa lithe labusa leli elingenayo ama structure liwafumana ebantwini not ukuthi wena uliforce ukuthi ama structure alo athini. Bona babuzwa ngubani aba ama structure athathathu phi ngoba lawo bangene benganawo bafumana pha bephakathi sebebusa njengamanje bayabusa abasebesicelele kakuhle ukuthi bona bathini hayi ndizuzalwa apha kokhame ePlumtree so ndicela ke kakuhle beyeke lezi ndaba zokuthi ibandla eliphikisayo kalila ma-structure liwasaphi lona lona elibusa ama-structure abanye abantu ngoba bonabo kabafuna kuwalandela nje xa ethe wabusa loo muntu ama-structure akhe uzafumana phambili
sanibonani ekhaya ninjani kwa-studio 7 siyabonga alibuze lo oke wadinga ufuna ukudlulisela umyalezo kwa-econet manje lokho eningithumelele khona hayi ifoni yami ayikuvuli inethiwekhi esikuye lapha iphansi kakhulu bantu phansi phansi njenganje ayabona njengamanje ngikhulume emini yirikhona kodwa avele yona iphansi so siyazi ukuthi iyabaleka kungasikudala siyinto nje bengicela nje sidlulisele nje umyalezo kwa-econet ukuthi basincedise lapha ku-WhatsApp se-underphumula lapha yaphumula mission kule booster lapha so akusebenzi vele kahle kanti kusebenza emini ebusuku akusebenzi sokuthi uhlupho lwakho kuyini hayi angeke sazi cela nje bakasikhuphulele nje khona lapho bengicela nje udlulise umyalezo nale kodwa hayi ngiyabonga lokho elingithumelele khona ngoba lintshengisele impela ukuthi niyasifuna ukusisiza nani bakwa-studio 7 ngiyabonga ngiyabonga
Studio 7 linjani hayi namhlanje sabuthanda ukuphawula nje kancane nje into ezincane into ezingatheni kule abantu laba bama-tablet ndaba abantu esihlala sibizwa laba bethi kumele ukuthi thina siyebambana labantu beHarare sikhiphe izandla hayi bantu bakizama ukuyihlolisisa le nto leyo ukuthi angeke isebenze le nto leyo singaze sibambane laba abantu sithi sikhiphe izandla sitshile umbuso uzabe ulokhu ukhokhelwa yibo labana abantu beHarare thina athi sizakhokhela nini bantu bakithi ema-tablet singaze sikhiphe izandla ayiphumanga kuyafanana kithi kuyabe lokhu kufanana vele kithi akula ntuthuko ezabuya kithi isolution kuphila yile MRP uqumilizwe yikho kuphela isolution engasebenza ndabanye nje abantu bemadebeleni kunje ngathi abantu bethu bafundisa imbali yamanga nxa abantu beHarare bafundiswa omunye umutapo into zamashonaleni kona indaba engafundiswa into zakithi emadebeleni ye into mesiyinazi singabantu bemadebeleni ukuthi asiyenzeni okwethu sikhulisene qhubeke namasiko wethu labantu beHarare lasiwatshile kwabo kona ngathi iHarare ye singaphongupa ngothethekile imoto zamaswingo kona hayi asiyenzeni okwethu bantu bakithi MRP ye right yeyo sale solution yokugcina yesele MRP yeah singabe ngothathekile sokuthi sihlandela lento zemashonaleni tini vele kuyabona ukufanana izilo ngumbuso ngaphathwa ngayi umbuso kuphela kuza bathi ke umbuso ngaphathwa ngabantu besemathebulelendi sikhumilizwe la finish
yazwa ngazi ukuthi abantu sicabanga kanjani uyathatha umcabango wakho wedu ufake ebantwini bonke ube suzonda nje ukuthi kuthuba nokhulume wathi ube senzenga nabantu ngabakho kuyazila izo sokuze kukhulunywe izo lomuntu uNdebele ubaba lo ukuthi uNdebele wensuzu mina angikhulumi ngomuntu ngikhuluma ngeparty MRP party kasiyo kamqondisa sasiyo kabaningi umuntu wonke lamo esindebeleni yanithinta nxa izwe kuhle iqondile siyayisapota kodwa kwenza singayisapoti siyakwakhi iparty nje enjengomlilo wama-newspaper kayiyikhatshana ezilongingela press ingavoteli president kati amandla akhona iyabe wathethe ngaphi raita ukuthi iqumelelo lizwe phakathi iyabe wathethe ngaphi umbono nje okuhudulela abantu ukuthi umuntu ongafaniswa lo muntu ongaboniyo ehudule omunye esithi bayaphetsheya kuyafana lalokhu ngoba iphathile wazikhulumela umoyo wathi yena ufuna ukuthi encintise kuma-MPs lamakhansila lokutshona sisiqambana ngamabizo usuzonde waba amanzi walala ungadlanga uzondele mina ngingasoze ntshintshi ukukhuluma ngiyabe ke ngikhuluma khona kuyengocabangayo futhi engikubonayo ukuthi kuzayenzakala ngikuchitha isikhathi ngoba i-MRP vele kayisoziwini uyafuna kawufuni uyakwathi kayiwini
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, izizalwane zakwele Ukraine ezabaleka impi zaya kumazwe angomakhelwane zibikwa seziphindela ekhaya lanxa impi ingakapheli ngoba ziyaswela okokuqala impilo kakutsha komakhelwane. Upapa weRoma uFrancis useqolisile eqolisela isonto yeRoma indima eyayidlalayo ekubandlululeni abantwana babensundu kwele Canada besiwa ezikolo zokholo lwesiKristu lapho abahlukuluzwa khona. Itemba labo somabhizimusi bakwele Germany lehlile kakhulu ngoba intengo yomoya wegas lentengo yamafutha ezimota ikhangelelwe ukukhuphuka kusukwana ezilandelayo. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani besikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Ukungaphenduli udaba lokuthi umongameli wadlengula intombazana encane kudale imibuzo eminenge. Kambe ukutshengisela ukuthi kwakuzenziwa izisebenzi zikahulumende kusasa langolwesithathu kuzaphumelela na? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.